abantu abathathela ama-radio kumele bavote, bavotele uhulumeni ongasoze abathathela ama-radio. Into engiyibonayo ngoba ukuthathela abantu ama-radio lokhu yi-politics. Olakela kubona ukuthi abantu bathathela ama-radio ngaphandle before 1980 sakubona, kwabonakala before 1980 bona ababusana babelalela ama-radio becathile ezindlini, ilalelo radio mthakazi lokunye okunjalo. So esikubonayo lokho ukuthi khombisa i-politics. Abantu kabafunde, kakube isinemezelo esikhulu kwedlula i-news ngoba ama-radio lawa kawakho ngaphandle komthetho, ngama-radio nje. Amapolisa akula mthetho awusebenzisayo, uhamba uthathela abantu nje, uhlukuluza abantu nje njengesidakwa sesigabeni.
Ungacebisa uthini abantu abathathelwa ama-wireless abo ngamapolisa, pho benzeni emthethweni la?
Bangabona amagqwetha amalungelo, amagqwetha amalungelo kulabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kulabameni baningi angabancedisa ukuthi kuhanjwe ecourt kuzame ukudinga ama-radio la ukuthi kusuke amapolisa, ngoba amapolisa kungaphandle komthetho bambe thina abantu ama-radio, ngoba umuntu ulemvume yokuba le-radio solonge le-license. Ole radio kathenge i-license, nxa une-license kusemthethweni libe le-radio yakho.
Khona vele nxa sukhangele babaphulu khona ngapho abantu abalilandayo nxa bethathelwa bathi vele amapolisa afike esithi
kuthiwa ama-radio akhona kawakho emthethweni ngenxa yokuthi ngawakulalela o-Studio 7 namanye ama-radio station, kasiwo okulalela i-ZBC ama-radio akithi. Kodwa lokhu akusilo qiniso ngoba i-radio leni iyabamba, iyayitshiyanaka nje leyinye i-radio ngaphandle kokuthi incane njalo isebenza ngesola, ayifuni magetsi. Ngabantu abacindezela i-development ngoba lifuna ukuthi abantu abalalela i-news kube abantu bedolobheni kuphela. Ngabantu abajabulayo nxa abantu basemakhaya bengenamagetsi, bengenamanzi, bengenamaradio. Amapolisa nxa ezothathela ama-radio akula nto ayikhulumayo ngaphandle kokuthi baza kuhlukuluza baze bokuthatha i-radio yabo, bethi landela e-station nxa ufuna. Nawe awusoze uye khona ngalo ngokuzahle kuhlukuluzwa futhi samo.